Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 4 kumpandula 2018 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
isituation yona le ikhona vele, it's making us poor ngoba ungananzelela even i-issue yeplastic money yona le kulezi ndawo, indawo eziningi sezisithi nxa kuyikuthi awula cash subhadala mo.
Sokuqhamuke ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla lamafutha ezimota. Amapolisa abophe abasakhulayo bomanyano MDC Alliance abathathu ebethesa umlando wokuphehla udlakela olwalandela ukhetho. Izikolo zivulwa namuhla, abazali bekhala ngemali yokubhadalela abantwababo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa abophe iziphathamandla zogatsha lwabasakhulayo kumanyano we-MDC Alliance ezintathu izolo ezetheza icala lokuphatheka kudlakela olwalandela ukhetho olusanda kwedlula. Abathathu laba ngumeli we-Highfield edale lePhalamende umnumzana Happy Mochi Dziba, umnumzana Chamunora Machka lomnumzana Mafaiti Mubayiwa. Abathathu laba bazamiswa emthethwandaba namuhla. Izikolo zivulwa namuhla, abazali abanengi bekhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadalela abantwababo. Abanye abazali bathi ngaphandle kokusilela kwemali emabhanga, ukudilika komnotho kwenza kube nzima kibo ukuthi bayithole. Sokuqhamuke ukusilela kwentengo kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela inyama yenkukhu lamafutha ezimota. Ngokubika kwephephandaba likahulumende Electronico, ukusilela kwenyama yenkukhu lokhu kubangele ukuvalwa kwamafekithali enkampani yechikenini kobulawayo izolo. Ezinye izitolo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe sezisalisa abantu ukuthenga amafutha okupheka amanengi. Le yindlela yokuzama ukwenqabela ukusilela kwawo. Intengo yezinto ezinengilayo isikhwelile. Kubika uBathabile Masuku.
Iningi labathengi selihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhwezwa kwentengo yokudla lokunye okuqakathekileyo empilweni zabantu. Unkosikazi Dorcas Bebe othenga ko-TM Hyper uthi abantu sebethenga okokuyabeka ezindlini zabo, njalo lokhu sekubangela ukuthi abantu babe ngabayanga ngamandla, njalo imali ayisabasebenzeli ngendlela efaneleyo.
Hayi, lokho phela kutsho ukuthi abantu abaningi sebeza kwehluleka ukuphila decent lives ngoba izinto eziningi vele they became getting out of their reach. Isituation yona le ikhona vele, it's making us poor ngoba ungananzelela even i-issue yeplastic money yona le kulezi ndawo, indawo eziningi sithi nxa kuyikuthi awula cash subhadala mo. So at the end of the day you are becoming poor. It means imali esiyitholayo ayisasiniki ifever. So kuyipanic buying, maybe abantu sebepanic ukuthi vele things kuzavala ama-shortages, so they want to hoard.
Umnumzana Nqobile Dube uthi izinto ezinjengamafutha okupheka abantu sebebekelwa imigoqo yesilinganiso abangasithenga, kodwa isizathu salokho asiphiwa.
Ezinye izitolo esike sangena kuzo ezinjengabo Pick and Pay kade zingani ziyagavuna abantu izinto abazithengayo. Singakhangela ukuthi ezinye izinto njenge-cooking oil kade kuthiwa umuntu ethenge 1 umethenge 5 kuphela. Asikwazi ukuthi lokhu okwenzakalayo yinto eyenzakala elizweni lonke yini lokuthi imbangela kuyini, ngoba thina siphonga ukubona intengo sezikhuphukile kuphela. Asikwazi kumbe yithi sesenze panic buying kumbe kufanele kube kanjalo, ngoba ngeqiniso izinto seziqala ukuswelakala elizweni.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa owe Commercial Workers Union of Zimbabwe uthi bona isizathu sokukhuphuka kwentengo abasiboni kodwa bekumele intengo yehle ngemva kokugcotshwa kukamongameli. Uthi abanini zitolo yiba abehlukanisa intengo kusiya ngokuthi umuntu usebenzisa iphi indlela yokubhadala.
Siyamangala ukuthi kanti izinto lezi ezinjengabochukela lamafutha lokunye esikusebenzisayo kungani intengo yayo ilokhu ikhwela. Asikwazi lathi siyamangala. Besicabangela ukuthi njengoba sesilomongameli omutsha izinto ziza kuba ngcono kodwa kukhanya ngazani izinto sezisuka sesiba izisebenzi labantu bonke jikelele sebethwele nzima ngokukhwela kwentengo yezinto esizisebenzisayo. Thina siyamangala njengezisebenzi.
Umsekeli kamongameli weMathebeleland Region kuZimbabwe National Chamber of Commerce, umnumzana Golden Money, uthi lokhu ukuthenga abantu begijimisa ukubuthelela izinto emakhaya yikwenza kodwa ngoba izinto zingakasileli. Umnumzana Moni uthi ukukhwezwa kwentengo khona kuhlukumeza kakhulu abayibo abathengayo ngoba kungela sizathu sokukhuphula intengo. Uthi abayibo abathola inzuzo kuyilabo abathengisayo. Ezitolo ezidumileyo elizweni abantu babekelwa imigoqo yokuthengeni okunjengamafutha okupheka kusukela kwamabili kusiya kwamathathu. Okunye okudliwayo kukhuphuke intengo yesilinganiso esiphezulu. Uhulumende ukhuthazwa ukuthi angenele kulolu daba kusesemasinyane abantu bengakadlelwa izimali ngobuqili babantu abadulisa izinto ezitolo njalo bengakathengi ngokwethuselwa ngoba kungela sizathu sokubuthelela ongasoke wakusebenzisa masinyane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena othi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezitolo kuthiya uzulu weZimbabwe ezebunzimeni obumangalisayo.
Uqansa kwezinto babunkomo elizweni lakithi leZimbabwe masinyazana kangaka kuyinto ethusayo kakhulu ngoba indlela eziqansa ngakhona nsuku zonke kuyethusa okwamagama ngoba izinto ezinye zazithengwa ngabo $3 kathesi izinto zakhona sezihambe zaqonga zafika kubo $10. Izinto ezazithengwa ngabo $9.50 ezinye zakhona seziqonge zafika kubo $18. Kuyinto echiye uzulu edanile kakhulu ukuthi kambe shua kungabe kwenzakala. Kodwa mina engakutsho ukuthi indlela ilizwe elabe lihweba ngakho noma engathi ngindlela okwakundlondlobala ngayo imkhonomi welizwe yilapho kutshengisela khona impawu ezifana laze nalezi. So ngokukhuphuka kwezinto kutshengisela sobala ukuthi umnotho weZimbabwe kulokuthi ukhuphuke ngendlela abantu abaningi abakhangelele ngakhona kodwa uyabuyela uyemuva uhlehlenyovane kakhulu osekuyikho okudala ukuthi sibone izinto siba kuleli zinga eliyiso sona ngendlela ezidura ngakhona.
Ezinye izitolo sezivimba abantu ukuthi bathenge izinto ngobunengi emizameni yokwenqabela ukusilela kwazo. Ungathini ngalokho?
Ukusilela kwezinto babunkomo ezitolo kukambaxambili. Okokuqala engakutsho ngokuthi izinto esizithengisayo eZimbabwe zilutshona kakhulu izinto ezikhiqizwayo noma izinto ezenziwa elizweni lakithi leZimbabwe. Iningi lezinto sizithenga ngaphandle kwelizwe. Kube sekusithi kanti lezi eziyizo ezidurakala phakathi kwelizwe lakithi uhlupho lwemali efana lemali ye-bond note oluyimali ongasozuyenelise ukuthi uhambe mhlawumbe uye order noma uyethenga imaterial edingakalayo ukuthi uzohlanganisa lalokho okutholakala eZimbabwe ukuthi uyenelise ukukhiqiza lezo zinto ezifunakalayo ngokunye okwenza ukuthi izinto zigcine kugcine zingasatholakali ngendlela ukuthi umnotho wakithi ulokho usesimeni esingekho kuhle. Isimo somnotho asindlondlobali ngendlela abantu kade bekhangele ngayo. Yiko sokwenza ukuthi kathesi yonke into sasukubona eminyakeni edlulileyo ukuthi nxa uqala nje kuphela ukuthi isimo somnotho nxa singathi siyantengantenga izinto ziyaqalisa ukuthi zisolakale ezitolo izinto ziyaqala ukuthi abantu njalo nxa beqalisa ukubona ukuthi izinto sezigazi ukuthi ziyashoda noma zigazi ukuthi sezidura abantu sebegijima sefuna ukuthi bayazithenga ngobuningi bazo besenzela ukuthi bagcine ukwenzela ukuthi mhlawumbe kubaqhube isikhathana thize nxa kusiyafika kwezinye insuku ezilandelayo bebesazi ukuthi into abalazo noma abazibekileyo ezingondla imuli zabo kungabe kuyini.
Amanye amankampani Dube abikwa esiqalisile ukugumula izisebenzi. Nxa sikhangela lolu daba kanye lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto, ungathi yinto yini uZulu abeyikhangelele ukuthi ingenzakala sisanda phuma kukhetho nje?
Lokhu esikubonayo kathesi babunkomo, ama-companies ase-retrencher, noma lokhu singathi ikumisa izisebenzi ezinye ngobunengi, lamanye ama-companies asevala ngendaba zokuthi isimo somnotho asikho ezingeni eliqondileyo, yinto abantu beZimbabwe kathi bengakhangelelanga ukuthi ngenzakala masinyane kangaka besanda kusuka ekhethweni. Ngoba kathesi abantu indlela into kade beyikhangele kakhulu ukuthi bakhangele ukuthi ngabe ama-investors ayangena abuye ilizwe leZimbabwe, umnotho kathesi bakhangele ukuthi ngabe izinto ziyandlondlobala njengoba sisithi siku-new dispensation. I-new dispensation abantu bakhangele ukuthi ngabe ukuthi iza lezinto noma iza lezithelo ezinhle. Kodwa-ke kusuke kube khona into eyabisenzakala abanye abantu noma ukuthi mhlawumbe singazama ukuthi siyiphushe ngenkani, kodwa into yakhona ingasuzisebenzele ngendlela. Ama-investors awayibo abantu futhi babe bezosincedisa balethe izimali zabo, bethele izimali zabo elizweni leZimbabwe ukwenzela ukuthi i-economy indlondlobale. Kuyabe kukhona into thize abayibonayo mhlawumbe thina ngelihlo lenyama esiyabe singakuboni. Kodwa-ke khona into le esikhangelane layo kathesi eZimbabwe, ukuphela kwezinto ezitolo, ukuthi abantu bamise imisebenzi, ukuvalwa kwamakampani, kuyinto edumazayo kakhulu. Kukanti kathesi into kade siyikhangelele ngokuthi ngabe kuyavulwa ama-companies, kuvulwa ama-companies abantu baqhatshwe ngobuningi, abantu bayekele ukuthi behambe besiyasebenza ngaphandle kwelizwe. Kodwa-ke kulokuthi kuhambe ngendlela iningi lethu esikhangele ngakhona, kuhamba anti-clockwise from lokhu kade sikukhangele ngakhona. Ngibona ingathi kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende wethu omutsha lo osanda kungena, oholwa ngubaba uMnangagwa, ukuthi abake behlale phansi bayidingide kuhle le ndaba, bayikhangelisise kuhle, bafake abantwana beZimbabwe enhliziyweni zabo kuqala, babekwazi ukuthi ngumntwana wabo, noma mhlawumbe ngomunye ongavuka abe ngudokotela kusasa, ozalala ngendlela kusasa. Nxa elala ngendlela kusasa, nxa engasayenelisi ukuthi ahambe esikolweni, ngendlela ukuthi school fees sidura, ngoba yonke into njengoba sikhulumile ukuthi izinto zikhuphukile, kukhuphuke yonke into njengoba school fees. I-school fees ezinye izikole zezibhadalisa bo 300 kanti ezizikhuphukile ziya kubo 500. Kuyinto edumazayo kakhulu yena baba uNkomo, ukuthi kufanele ukuthi bahlale phansi bazame ukuthi bayicungise kuhle, babone ukuthi babuya layiphi indlela engenza noma esingathi engarectifya isimo lesi esikhangelane lazo. Ngoba isimo esingajabulisi umuntu, isimo esidumazayo, isimo esingachiya ama-families e-torn in between kakhulu. So sina sifisa ukuthi kube lesimo esizaletha abantu beZimbabwe basebenzele ndawonye, silethe abantu beZimbabwe babe yimbumba, bakhangele ukuthi i-progress elizweni leZimbabwe iba njani. Kodwa nxa kusiba kanje kuzaqhubeka kusiba lo mthelelo omubi elizweni leZimbabwe ezintweni eziningi, ngoba ilizwe elile poverty, elile ndlala, kuba nezinto eziningi ezimbi esuke zijike zenzakala khona lapha phakathi. So kuqakathekile ukuthi lokhu bakuthathe bakufake etafuleni, bakwenze kube yi-priority yabo, kube yinto eqakathekileyo abayibona ukuthi bangayibeka njani noma bengayiqondisa njani. Kodwa-ke le yinto edinga i-attention noma beyafuna noma bengafuni, kodwa lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba otherwise ilizwe leZimbabwe lizahamba liyengena emgodini. Kodwa-ke alingangena emgodini ilizwe leZimbabwe kuyukuthi linabaholi abakhaliphileyo, linabantu abaphethe izikhundla abakhaliphileyo abangenelisi ukuthi bakhokhele ilizwe leZimbabwe libuye njalo libe yilizwe leZimbabwe lelane esilaziyela kudala.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu. Udaba lokuthi eZimbabwe lisebenzise imali yakwele China soluqalile njalo ukuba sekudwini ngemva kokuphatheka kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni wokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kweChina lamazwe aseAfrika kwezenotho. Umhlangano lo uqale izolo eBeijing kwele China njalo uphela namuhla. Udaba lokusetshenziswa kwemali yaseChina eZimbabwe luke lwaba sekudweni ngomnyaka ka-2015 kusabusa umnumzana Robert Mugabe. Abaqhuqhuzela lokhu bathi imali yaseChina iza kwenza kube lula ukuthenga kumbe ukuthengisela amanye amazwe, ngoba okwakathesi kunzima ukusebenzisa imali yohlobo lwebond phandle kwelizwe. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Bekithemba Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iqiniso abamfana engawutshela khona ukuthi lokho ukuthi sibe siboleka imbiza zabantu sipheka ngazo ezabomakhelwane akusebenzi. China singazi siye tata kumbe Japanese one kumbe sithethe rimimbi ye China kumbe sithethe akusoze kwasebenza lo singathi sesehluleke ukuthi silungise izinto nemali elesisindi esetshenziswa ngamazwe wonke kuyini okungenza ukubana le inye singayidinga ukintshe izinto kube ngcono into ekhona eZimbabwe ayisiyo indivility esiyithweleyo kumbe kungamadola esikuthwele amabhondi esikuthwele nxa sisebenza into ekhona yikubana amathumbu womnotho welizwe asebolile yikho okwenza kuhluphe ukuthi mina ngokwami sibili ngangikhuluma iqiniso ngingakhetha ukubana kusasa sivuke sile yethu imali ayikhona imali yamanye amazwe sesilungisisa okuyikho osokubolile eZimbabwe okukwenza ilizwe lingasebenzi kuhle ngitsho sithethe idola kumbe sithethe irandi kumbe sithethe iriningi
siyabona ukubana sikhuluma nje umongameli Emmerson Mnangagwa ubese China ubona ngani kuzafana kumbe kuyaba kulo mehluko kathesi
hayi akulanto ezaphuma lapha nafowethu ngoba abafowethu bona babese China labo ngosomabhizinisi bayakhangela labo kathi kanti into leyo lifuna ukuyenza kumbe into yenu ezompolitiko kumbe ezomkhonomi zimi njani singaliboleka imali yethu lizenelisa yini ukusibhadala ngoba la kathesi liyasikoloda kodwa alikasibhadali belokhu lisitshela ukuthi hayi lizalungisa lokhu nalokhu mina ngibona ingani ukuya khona Mnangagwa ufike waye batshela ukuthi hayi nanti ananko amacebo ami angilawo base besithi hayi amacebo siwabonile hamba wenza ke sibone ungayenza sibone ukuhamba kanjani silakho ukuthi sifake imali endaweni ezinde lezinto lezinto abathonga ukuthi nanti saka le mali hamba bamthe kuye siyenelisa ukuthi sicabange ukuthi singayifaka imali ezindaweni ezinjalo kodwa abafuna ukubona osomabhizimisi beChina ukuthi ezomkhomnomi wethu sizibamba njani ezombuso sizibamba njani ukuthi lokusebenza sidlilana lamanye amazwe sikusebenzisa kanjani yikho abantu abaningi abazabe befuna ukubona kuzinyanga ezithumi lambili ezilandelayo ngokubona kwami
ubona ungani kuzaba lo mehluko yini njengoba sasizwe kuthiwa amanye amazwe athi amelele ukuthi kwenziwe ukhetho
into engiyibonayo mina yikuthi njengoba ukhetho seluzulile waba ungani lokulukucokozela wafa labantu abambala indaba yangikhona yacinisisiya komthethandaba into abaningi asebeyikhangelele kathesi yikubana uhulumende uzabotshwa kume amadoda lamakhosikazi anjani into ezabe iqakatheke kakhulu ukubana abantu bebekwazi ukuthi yiziphi iziphathamandla Mnangagwa ozasifaka kusiya phambili ngoba uma engakuphambanisa okuyinto leyi kuviki elandelayo kuma amaviki amabili alandelayo kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukubana even bona ababeze sithi bengilo ngamashilini kwami lapho bengithi ngifake okungaka konke ezathi akunanto etshintshileyo la abantu laba nje besilibazisa kuphela
umnumzana Bekithemba Mhlanga yingcwethi ecubungula ezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Amakansila akobulawayo azakhetha umeya waleli dolobho lomsekeli wakhe namuhla. Amalunga edalele parlamente wona azafungiswa ukuqala umsebenzi kusasa. Siyebuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi kuyini uZulu angakukhangelela kuleli dale eminyakeni emihlanu elandelayo.
Kuyeqhubeka kuyimpi ephalamende. Iphalamende vele ifanele libe njalo. Akufanelanga ibe yindawo yokulala so bedroom yamuntu liya. Kusemsebenzini bayasebenzela abantu. Kungakho ke kumele baphaphame balwisane ngayo yonke indlela ngokwempikiswano hayi ngokuthayana. Bavikela amalungelo abantu, babamba uhulumende, bambona ukuthi kaphume endleleni, ba-investigate kumbe bachwayisise nge-corruption eyiyo lokho yenzeka kusuka nini nanini, bakubona ukuthi bayabiza abama-parastatals badonsele ephalamende bazokuzwa ngezinto lezi abazenzile kuze kudilike umkhonomi. Lawo wonke umuntu njengabe kudinge ukuthi iphalamende isebenzelayo, kuyamele ukuthi isebenzelayo ukuze ilizwe livuke. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi ibabekwazi ukuthi bachaye imithetho ezakhe. Nipa malungelo abantu ivuse i-economy yeleli lizwe.
Ngobunengi bamalunga ezanu PF edalele parliamente ncube singabona yini leli bandla liguqula isisekelo sombuso lisenza elikufunayo ngoba sesike sabezwa besithi bafuna ukusiguqula benyuse iminyaka yokuzalwa umuntu amele abelayo nxa efuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli suka kwengamashumi amane isiya kwengamashumi amahlanu. Ubona besenelisa na ukusiguqula isisekelo bakufeze lokho?
Ukweneliswa kweneliswa ukuthi basiguqule isisekelo sombuso ngalolu luyadaba. Umbuzo omkhulu yikuthi kambe bazakwenza yini. Yebo kambe iZanu PF isengakwenza khona lokho ingoba ilelungilo nxa ule two-thirds majority lo president usengakwenza. Kodwa nginethemba kuyabe kube yinto embi okuphindwe kaningi ukuthi uthi nxa usesaba ukuthi uyekhudanela nomuntu emncintiswaleni wokhetho ubusumvimbela ngesisekelo sombuso kuyabe kuyikwehlisa, kuyibugwala, kuyi kuganga. Into enjalo bafanele ngabayenze. Yekela abantu abafuna ukuyancintisa babuye bancintise unqobe nxa unqoba, hhayi ukubadlembela ngesisekelo sombuso. Kungaba yinto embi okunye okumangalisayo.
Kukhona yini okunye okubatshisayo abantu bezanu PF obona besenelisa ukuguqula isisekelo sombuso ngakho ngaphandle kodaba lweminyaka kamongameli?
Hayi, angikuboni okungabe kubathisa kakhulu. Kasingakhohlwa ukuthi isisekelo sombuso leso esiphumile saphuma beyiba ababusayo vele. Kwabalula ukuthi bafake izinto kulokho ababekhala ngakho ukuthi kunanzelelwe amawovethi, kunanzelelwe abalwela yenkululeko, kunakuvikela ilendi, le nto ababekhuluma ngazo kuphiwa upresident amandla wonke awadingayo emhlabeni. Angiboni ukuthi kukhona okunye okutsha abangakudinga. Kathesa sosisekelo sombuso esiyiproblem, ayisiso esiyinkinga. Inkinga ikho kayidinga ukuthi uguqule isisekelo sombuso. Idinga ukuhluzeka engqondweni, ukukhipha i-corruption, ukukhipha ubugebengu, ukhulume kahle namazwe omhlaba, ulungisise konke okungabe kuyinkinga okuvimba imisebenzi ukuze kuvuswe i-economy. Ukuthi nxa bangavuka nje bayegijimisa ukutshintsha isisekelo sombuso bazabe bechitha isikhathi. Kudingakala inguquko kusisekelo sombuso, kudingakala inguquko ekubuseni kwelizwe leli.
Umnotho yiso isitha sakuqala abamele babhekane laso.
Yiyo into enkulu okumele bayilungise. Bangehlulwa ngumkhonomi ingangapheli 5 years kulokuthula elizweni. Ngangabe kuphelile 5 years kuyabe kuphelile ngabe iZanu PF ngeke ibuye ivuke futhi empilweni. Ngokuba into ukuthelwe lapha ngaphandle abantu balambile, abantu bayahlupheka okunye okumangalisayo. Ngakho-ke kumele i-economy ibe yiyo, umnotho ube yiyo ohamba phambili. Kungavuswa umnotho kuyavuka izikolo, kuyavuka izibhedlela, kuyavuka imigwaqo, liyavuka ilizwe lithile njengalokho elaliyikho khona emuva, ledlule futhi lokho elaliyikho khona emuva libe njengamanye amazwe esiwabonayo emhlabeni.
Umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezijayele uhulumende wakulelo lizwe ihlombe ngokubhalisa izizalwane zakhe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote kukhetho lomnyaka ozayo. Le into eloyiswa kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni achiyeneyo ezalelwe ukuvota kukhetho olusanda kwedlula. Kubika uMartini Ngwenya.
Ngeviki edluleyo eleBotswana lethule imibiko emaphephandabeni emazweni achiyeneyo okugoqela elaseZimbabwe likhuthaza izizalwane zalo ezingaphandle kwelizwe ukuthi zibhalise kukhetho lomnyaka ozayo. ELeBotswana lilendawo ezichiyeneyo emadolobheni afana leHarare kanye lakoBulawayo lapho okubhaliswa khona ukuvota. Lokhu kwenzelwa ukuthi izizalwane zeBotswana ezingaphandle kwelizwe zenelise ukubhalisa ukuvota zingazange zikhathazeke ngokuphindela kwele Botswana ukuyabhalisa. Ukuqathaniswa leZimbabwe yona esanda kubamba ukhetho, abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe kabazange bethole ithuba lokubhalisela ukuvota besemazweni abahlala kuwo. Kodwa badana ngoba umthethwandaba waphezulu oweHigh Court walahlela phandle udaba lokuthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe benelise ukuvota besemazweni abahlala kuwo. Uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa wathi kalayo imali yokuthi avotise abangaphandle kwelizwe. Inyathela le Botswana lithiye abanye beZimbabwe besithi le yiyo indlela yokukhulisa umbuso wabantu ngabantu. Umnumzana Nkazimulo Dube yena ohlale eHabron uthi bayakujabulela okwenziwe iBotswana, kutshengisela ukuthi iBotswana iyehlukile kakhulu kule Zimbabwe.
Lokho kuyatshengisa ukuthi lawa amazwe omabili, they are two worlds apart in terms of democracy. IBotswana is showing ukuthi bona they are willing to follow the lead, belandele lokho okufunwa ngabantu, but kwelakithi people are restricted in many ways, including yonaleyo ukuthi abakudiaspora bengavoti kodwa bona bengakwele Zimbabwe.
Umnumzana Mbongeni Madlala yena uthi uyamangala ukuthi kuyini okwehlula iZimbabwe ukuthi yenze inyathela elifana lele Botswana. Uthi umbuso wabantu ngabantu vele uyadula, ngakho kufanele uhulumende avumele abangaphandle kwelizwe ukuthi bavote.
Kodwa nje yikho lokho okumele kube kusenziwa iZimbabwe. Angiboni ukuthi okunzima yikuyini. It should be simple enough ukuthi amaZimbabwe angabangahlali eZimbabwe bekukhona ukuthi beyenelise ukuthi bevote. Into elula kakhulu. I-democracy takes money. It has a cost attached to it. Kumele ukuthi abantu abangahlali eZimbabwe bevunyelwe bencedise ukubona beparticipate in a democratic process. Into enjoyable Botswana is something, it's not special. Into emele yenzakale emazweni nje wonke.
Lo ngumbono njalo kamnumzana Anderson Dube othi abantu kumele bephiwe ithuba lokuthi baphatheke ekuthuthukiseni ilizwe ngokuvunyelwa ukuvota.
Umuntu wonke oyisizalwane selizwe ulelungelo lokuthi aphatheke kunhlelo zolizwe, kuqalisa ngokuvota kuye kunhlelo zonke ezingabe zisenziwa. Amanye amazwe kuqakathekile ukuthi afunde isifundo kulesi senzo esenziwe iBotswana, ikakhulu amazwe eSADC. Siyananzelela ukuthi amazwe anjengeZimbabwe athola kakhulu imali kuzizalwane zabo ezingaphandle, esingathi ngama-diaspora remittances. Bayala ukuthi izizalwane zivote, kodwa bayafuna ukuthi izizalwane ziphatheke ngoku thumela imali ukuze ilizwe liye phambili.
Ele Botswana lona elihlonitshwa ukuze kwazi le Africa kanye lomhlaba wonke jikelele ngokuhlonipha umbuso wabantu ngabantu, lilungiselela ukhetho ngomnyaka ozayo. Ukhetho eBotswana luyande ukudlula ngazange kube leziphithiphithi ezifana lodlakela kanye lembiko yobuqili yona evame kwamanye amazwe e-Africa kuguqela iZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kule Botswana.
Sithanda ushayele kahle mfowethu, nasifuna ukuyafika emakhaya sipili la, sikho ukuhamba lokho.
Hayi, mina ngisebenzi wena lapha, mina ngikhanda imali la.
Ah, phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngofu nyehla.
Impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
leyo ijayele. Ngofu nyehla, kathesi.
Iqakathekile imphefumulo yabantu. Iqakathekile imphefumulo. Iqakathekile imphefumulo yabantu.
Khuluma nazo umfokazikhali oshayele edelelo ezingathi akazi ukubana kukhona umfa emhlabeni. Wenze ngathi uyasha umfokazikhali uzosha. Azoyendosa ilayisensi yakho.
Somatekisi shayelani ngonanzelelo libahambise emsebenzini abazali kusekuseni nje. Mthwakazi singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Sokuqhamuke ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla lamafutha ezimota. Amapolisa abophe abasakhulayo be-MDC Alliance abathathu ebethesa umlando wokuphehla udlakela olwalandela ukhetho. Njalo, izikolo zivulwa namuhla, abazali bekhala ngemali yokubhatalela abantwababo. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 o'clock. Lichone kuhle mthwakazi Olive Balelisayo nguntungameli Nkomo.